Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 2021, Mphathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukukhrosa amabhoda kumele lukhangelisiswe. Khathesi sizaprotha i-festive season and imagine ukuthi imuli elabantu abangu-5 izafuna malini ukwenza ama-COVID test. Bengingacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke uhambule ngesizandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Abanye babadabuka eZimbabwe sebehlala kule Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana balegciwane le-COVID-19 na loba hatshi uma befuna ukuchapha ingcwele.
Indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba i-MDC special emathebeleland abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela imathebeleland.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo leZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 kubikwa kulakho udala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe kwele-South Africa sebeyethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi esikolweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili i-lockdown level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ubana aqhubeke izivikela ngazo zonke izikhathi ngendlela ezigoqela ukuqhelelana, ukugqoka ama-mask kanye lokugcoba ama-sanitizer. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mjangwa utshele intathelo zindaba kubana idale labaphathintambo elekhabhinethi linqume kubana indawo ezithengisa utywala lamabhawa sezingavulwa kodwa uthe kumele zivumele kuphela indlamanzi ezihlatshwe amajekiseni omabili ukuvikela lo mkhuhlane. Uthe njalo ulaka lwe-coronavirus solusehla ezikolo. Nanku inani labafundi abalayo lihleli suka phezu kwenkulungwane eyodwa 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwathoba mnembili 815. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Kunjalo nje, abanye babadabuka eZimbabwe bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi uma befuna ukuchapha ingcwele. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla yibo abazithola bebhekane lendleko eziphezulu lezi ngoba bechapha ingcwele izikhathi eziningi. Intathelo zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ngesikhathi amazwe amaningi angezansi kwezwekazi le-Afrika esekethisa iziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, abanye bathi bakhathazekile kakhulu ngendleko ezidingakalayo uma bedinga ukuhlolwa ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hathi izihambi phakathi kwamazwe zikhayelelwe ukuthi zibe lempumela yokuhlolwa i-COVID-19 etshengisa ukuthi abalagciwane leli. Kodwa akumelanga impumela yakhona ibe ndala okudlula amalanga amathathu. Lokhu kusho ukuthi abantu abafisa ukuchapha imincele kumele behlolwe kanengi-nengi. Ukuhlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa uhlobo lwe-PCR test kubiza amapula angamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-850 pula kweleBotswana umuntu ngamunye. KweleZimbabwe inhlawulo iyafika amadola emelika ngamachumi ayisithupha i-$60. Lokhu sekuthiye iningi lihlaba umkhulu umkhosi ngembadalo edingakala yokuthi umuntu ahlolwe i-COVID-19 abathi kwenza ukuhamba kudule okwamagama. Abanye abafana lomnumzana Michael Ndweni bathi abahlatshelwe umkhuhlane we-COVID-19 ngabe bavunyelwa ukuchapha ingcele kungadingakali okuningi.
ama traders athi futhi njalo ngawukhulumende uyabavulela ikakhulu abavaccinatewe kube lokho sithi incentive ngesikhiwa kwezolutho abantu abaningi bavaccinate kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama cross border trader abasebe vaccinated benze ba cross imincele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe.
Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bachapha kaningi bengena eBotswana ngakho sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende bamazwe amabili bakhulumisane phezu kokuvumela ukuthi abahlatshwe bengene kungadingakali okuningi.
Iningi alikoni umvuzo okuba vaccinated or not vaccinated kuyafana nje ngoba nalaba abangahlatshwanga labahlatshwe bonke bahaba badlula kuyo i-PCR yani. And the EPCR, when I hear you, you are so the more vaccinate you. Now you are part of the Malefanum, don't have vaccinated. So if benefit you can be, I have one alive. For which now, who meant the work, who have been the work, who means that you want to open the card to the which is that you want to hear. First, the German therapy, the TSD and the ANA to Rio. And I wish you a child to see Arana Lee, a Tura, who found an arm to my chest and
abahlatshwe iJackson kule Botswana bakhala ngokuthi abakakholisi izithelo zakhona ngoba belokhu bephathwa okufana labangayitholi. Umnumzana Mthabisi Dubena ohamba phakathi kwele Botswana leSouth Africa ngomunye wabo lomcabango omunye wokuthi sesifikile isikhathi ukuthi kwenziwe isinqumo phezu kokuba bahlatshiweyo uma bechapha imncele.
Abantu abahlatshiweyo kumele baqale ukubona ama-benefits okuba vaccinated. Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukucrossa amaborder kumele lukhangelisiswe. Khathesi siapproacha i-festive season and imagine ukuthi imulela abantu abangu 5 izafuna malini ukwenza ama COVID test bengacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke ukuhambule ngisizandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ukudula kokuhlolwa i-COVID-19 kwabona imbiko ekakhulu eSouth Africa ukuthi abanye sebesebenzisa amaphepha okuzikhandela ukuze benelise ukuchapha imncele. Kusenjalo liqhubeka lisehla ngamandla enani labantu abatholakala bele-COVID-19 kule Botswana sebesiba ngaphansi kwekhulu ngelanga, kukanti ilizwe leli selifake isiqubu kuhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19. Sekuhlatshwe abantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye i-256,000 asebethole amajekiseni womabili. Inombolo zitshengisa ukuthi ebantu abalikhulu abangamachumi amabili lasithupha i-26 sebetholile ijekiseni le. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Iyingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukwala ukumanyana kwamabandla njenge-MTC Alliance, umthwakazi Republic Party lamanye efuna ukuzimela kukhetho lolu kungenza iZANU PF inqobe ezabelweni zonke zelizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla le-MTC Alliance esilithathelwe ibizo ngele-MTCT elikhokhelwa umnumzana Takers Monzora lithi liyafisa ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukuba kususwe eleZANU PF embusweni. Kodwa lithi lethuswa lobandlululo lwamabandla anjenge-MRP ethi imele abantu abahlala eMatabeleland lenkabazwe kuphela. Umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MRP elikhokhelwa umqondisi Moyo.
Abanye basetshenziswa izani ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amandebele.
Umava uthi akumelanga abantu bakhethwe ngomhlobo wabo.
Umambo lomzilikazi babe ngabantu baye, yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo. Umzilikazi simithi ngesikhiwa i-national builder, i-national unifier. Yikho ke ngama-1960s khonapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela khonokho okwathiwa ngumzilikazi lalo Bhengula. Abazange badivide isizwe seZimbabwe zaba mbili zaba ntathu. siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulomngele umngele lo wabhalwa ngubani wafakwa mbani anti wafakwa ngamakhiwa amakhiwa bakufaka umngele lo besenzela ukuthi baye ngamandebele lamashoni ukuthi badivided bafaka umngele bakhe sebe hlula amashona ngo-1890 kwenzakalana angithi baphinda beqa umngele babe bazadiliza inkosi lobhemula yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa omngele usithi ngowamakhiwa wona amakhiwa usithi awuwathandi yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzilikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo yikho uzabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasosha kamzilikazi ayevela ngapha emashona ke nje ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzilikazi yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqhuma isizwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo
uthi kumele kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho njalo bafisa ukusebenza lamanye amabandla
iZimbabwe Electoral Commission ayibe independent izimele mpo hayi othi gumba abaqala abathaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini iconstitution yabaphamandla sifuna njalo ukuthi amabandla ay opposition anga pindani bodwa ngoba ikudlala lesikhathi thina be MDC Alliance sibingana lezano PF ngoba yiyo lebhola makithi
kodwa umoyo uthi benza okuhambelana lokwenziwa ngababusa kungakabi lezaphu izano PF lamanye amabandla
thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa iagenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe soke angikholi ukuthi thina singathi ukuthi singamaqamqamu abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kwezeZimbabwe politics. Zimthwakazi lilizwe baba lokho kumele kucace kukhathe ngani zaphu lezanu before 1980 independence besilwa lo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe zanu standing for Zimbabwe kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani so ke we cannot disown our identity even singakaphuma eZimbabwe
uthi bafuna ukulwisana lezanu PF bebodwa emathebeleleni leqhabazwe ngoba izano PF le MDC Alliance zimbilaza ntabanye
indaba yama reform kathule ngayo baba Magalela indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba iMDC special emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathele emathebeleleni
lo mabandla amaningi eZimbabwe akhangelwe ukuba azangena kukhetho oluzayo abacumbungula ezombusazwe bathi lokhu kuzakwenza ukuba ibandla lezano PF linqobe kukhetho lolu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiyokhipha Dube.
Ulayito lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhanyela ukwenziwa ngabajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe namafutha. Umgwala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ulinde ukubana uzabona ukubana uzaba lesikhathi sokukhulumisana leziphathamandla zabo leFrance ngodaba lokuvuselela ukwethembana phakathi kwamazwe amabili ngemva kokuxabana kwawo kwisivumelwano sezomvula ese-Angel Pacific. UBlinken usesigodlweni seFrance sikhuluma kanje iParis ukuyangena umhlangano wezentuthuko yenotho owe-Organization for Economic Cooperation and Development. Osanda kukhethwa ukuba yinhloko kahulumende kwele-Japan uMnumzana Fumio Kishida ukhulumisane ecingweni okwakuqala lomunye wakhe welemelika uMnumzana Joe Biden ngemva kokungena kwakhe esikhundleni lesi. UKishida uthi ilizwe lakhe lizinikele ukuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili kanye lezikhondiso zesivumelwano se-Japan US Alliance. okuzakhokelela ekuthuthukiseni umsebenzi ngokuthengiselana emhlubulweni owe-Indo-Pacific. Abacubungula ingozi yokudubuka kwenkonti ethwala amafutha ezimoto esigabeni seCalifornia khonapha emelika. Lokhu kube phakathi kokuzama ukudinga imbangela yale ingozi edale umonakalo omkhulu ngokuchitheka okwenze amafutha lawa angamapatshi edlula inkulungwane ezintathu ezecrude oil aphethekele elwandle lwePacific Ocean. Bengicabangela ukubana ingabe linkompi ithuzwe umkhumbi. Isiqondiso sokuthi ababalisi labo bonke abasebenzela ezikoleni zasedolobheni eleNew York bamele bahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 siqale ukusebenza ngomvulo yaleviki. Ngasikhathi senye amakhulu lamakhulu abasebenzela ezikoleni okugoqela ababalisi babonakale betshengisela phambi kwamahofisi abogatsha lwezemfundo eBrooklyn bekhonana ngokubanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni leyo. Iningi labazali bezimbabwe leSouth Africa bethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikoleni. Abanye besithi lokhu kuzakwenza iningi labantwana behluleke ukuziphatha, ikanti ke abanye besithi limfundo yiyo ezakwenza bazivikele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokutsho kogatsha lwezemfundo kulabantwana besikolo abedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu 36,000 abazithwalileyo enyangeni zakuqala ezintathu zomnyaka. Lolu gatsha luthi ngenxa lesi sizathu seluqinisa imfundo yezocansi esikolo. Kodwa ke baningi abazali abangafuni ukuzwa lokhu. Abanye bathi ukuthanda ezocansi kweningi labantwana kubangelwe imfundiso yezocansi besasebancane. Abanye bathi kubangelwe ngurhulumente ofanayo ngokubapha amalungelo edlulise amalawulo kugoqela nokubophisa abazali nxa bebatshayela ukuganga. Bakhona njalo bathi le imfundo egoqela ukuzivikela emkhuhlaneni yocansi kanye lokwenqabela ukuzithwala iza kwenza abantwana bakhangeke ekwenzeni ezocansi. Kodwa ngesikhulume sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi ayikho enye indlela yokuvikela abantwana ngaphandle kokubapha ulwazi.
If you say we must not do it, what should come into its place? Because we believe.
Kusizani ukuthi singabafundisi impilo zabo zisonakala.
To protect children against these types of offenses.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana Sakhile Nyoni uthi udaba lokufundisa abantwana ngezocansi lufuna ukubanjwa ngendlela ehlakaniphileyo kakhulu.
Ayi, abantwana bangafunda lezi zinto vele sokungani baphiwe igunya lokuthi abaqhubeke bewenze. Nxa bengafundiswa njalo bacina besenza izinto ezingafanelanga because bengazi ukuthi kufanele bazivikele njani. So I'm in between. I don't know where exactly I stand on this issue.
Kodwa ngenkosazana Siphiwe Moyo yena uthi kufanele bafundiswe ngoba ngaze bekelwe bazalwenza kuphela ucansi.
Awungeke umkhuzi, awungeke umyekelise into nxa engavela ithesti ucansi leyo. Hayi, ukuthi umsuphi kasupheli. So mina ngibona kuyisolution ukuthi bafundiswe, benze bekwazi njalo bebelokuzivikela ekumitheni lasemkhuhlaneni.
Unkosazana Pauline Nkomo uthi yena ulisekela ngokugcweleyo inyathelo logatsha lwezemfundo kweleSouth Africa.
Abantwana abaningi bazithwala besesebancane, abafana bayamithisa besesebancane bengakabikwazi ukuzimela. So mbona ngani uma bengafundiswa ezikolweni besaqathula besesebancane ngaleyo ndlela, kungabasiza abaningi kakhulu ukuthi babone ubungozi lobuhle bokuzigcina ukuthi abantwana bathole imithado ngesikhathi esesifanele.
Leyinto egcizelelwa unkosikazi Corence Mukhosi Ncube yena othi ukubekela besemnyameni ngendaba zocansi akusizi lutho.
Kuzabenza futhi babe lolwazi ekuthini mangabe udlala kanje lo mntwana ongumfana kugcina kusenzeka into ethile u-1-2-3 bese kugcina ke usukhulelwe. Umfana uyaqhubeka ngezifundo, umntwana oyintombazana akakwazi ukuqhubekela phambili ngezifundo ekubeni akubi fair kakhulu ebantwaneni abangamantombazana. Ngakho sicela bafundiswe bonke labafana.
labo ke abaphikisana lalenyathelo kakhulu abezenkolo balokhulumende kufanele ananzelele ukuthi selokhu angenela empilweni zabantwana baqhubeka besanda abantwana ababa ngamahlongandlebe ngoba sebephiwe amalungelo enqabela ukulawulwa ngabazali. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngutuso kumalo.
Izizalane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukubana zingalahli amasiko azo. Sezikhangwa ngawezinye izizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba njalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Wenu wawela uhlangano wanyamalala wavumbuluka kwesikasigcawu kwelasekoloni izulu elidume ezansi baba lomhedehede abezizwe batshintshana izambuzi bethi ubukhosi bukamzilikazi washabalala ngonyakana kwama
beyimbongi unkosini Chuma ehaya inkosi umzilikazi
unkosi mamandebele bungumafavuke njengedabane
le bekuyimbama le emuva njengoba izitembo lezi lezibongo bekuyizo impande zesizwe umuntu wonke ezigqaja ngezibongo zakhe lolimi lwakhe imbongi Nkosini Chuma uthi isizwe isizwe ngamasiko aso.
Siyananzelela ukuthi ezinye izizwe noma zikhona lapha siyananzelela amaNdiya amaJuda bayawagcina amasiko abo noma behlangehlangene bephakathi kwabanye abantu kodwa kwakuke kwakulahle. Thina nathi siyisizwe singamthakazi kubalulekile ukuthi ma sesifika endaweni abantu basibone bazi ukuthi lesi yisizwe samashobana lesi.
Ukoma kwesimo sempilo eZimbabwe kubangele ukuthi iningi liflathele amakhaya alo bezodinga amadlelo alihlaza emazweni. Le yinto esiyenze ikakhulu intsha ilahlekelwe yindlela yenhlonipho ulimi kanye lamasiko abakhule bewalandela. Sekuyivama ukubona iningi seliziphilisa njengezizalwane zemihlobo etshiyeneyo kwele South Africa. Le yinto esifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkhosi Ncube athi isibhidlize impilo yabaningi abasakhulayo ikakhulu amantombazana.
Thina sakhula sazi ukuthi utshwala buphuzwa ngumuntu ongubaba ekhaya kodwa bona sebengena nasemabhawa. Sakhula sisazi ukuthi ukubhema akusiwo umntwana oyintombazana omela bheme kwakubhema obaba kodwa namhlanje sekubhema bona abantwana abangamankazana engicabanga ukuthi yinto ababathathele phezulu befika emzini akuyona into enhle.
Omunye njalo weZimbabwe othanda amasiko umnumzana Mlungisi Jabalala uthi inyathelo lakuqala lokuqakathekisa amasiko eZimbabwe yokubuyisela ama kosi omdabo.
Inkosi umsebenzi wawo omkhulu wokuhlanganisa isizwe sakhe lokuhlonipha amagugu esizwe sakhe. Inkosi yonke eyenziwayo umkhosi wencwala kuze umkhosi yokushwama kuze umkhosi wamantombazana kwezigqaja ngontombi babo umkhosi yizwi lakhe maye khulumile isizwe siyamuthanda.
Kodwa kabanye bathi kunzima ukuthi beseSouth Africa baphile ngamasiko esiNdebele isiKhalanga isiNambia namanye awangaphandle ngoba lokhu kungenza bengemukeleki kwele South Africa. Labo abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni bathi kuyabasiza kakhulu ukulandela amasiko ezizalwane zakuleli ngoba kwenza bengabonakali ukuthi abantu bokuza. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliseGhana sikhuluma nje lapho eselilungiselela ukudibana leqembu elimela lelo lizwe ngomgqibelo kumkankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wengezo yamazwe omhlaba eWorld Cup ozaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanje.
Imibiko ephuma elizweni laseGhana ithi iningi labadlali beqembu lama-Warriors selifikile khonale ngaphandle kwabadlali abathi uTinich Radebe odlala eMelika kanye noBrendan Calloway odlala eNgilandi bona abangavunyelwanga ukugada indizamchina besuka emazweni abadlala kuwo ngoba kukhona okumele bakulungisise encwadini okumele baziphathe. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNomen Mabheza uthena uzahlala phansi labadlali ukuze babe lethuba lokuba batsho ukuba bona bafisa ukudlala njani. Intatheli zindaba ezemidlalo umdlalo uNation Kokwerra uthi lokhu yisibonelo sokuba umqeqeshi kabazi abadlali bakhe.
Nga umqeqeshi ezakhetha abadlali umele khethe abadlali abaziyo lokuthi badlala njani lokuthi badlala ngapi. Nga bezazihambela lapho abadlala khona ukuthengisa ethi mhlawumbe umqeqeshi kabazi labo badlali uphonge ukukhetha sokuzaziba le mbuzo ukanti ubakhethele ngobani ubezakhetha njani abantu angabaziyo ukuthi badlala ngapi njalo badlala njani.
UMapeza uthethe isikhundla ebesiphethwe ngumqeqeshi wesizalwane selizwe laseCroatia uDrago Lukarusic njalo abanye abadlali uzabe eqala ukusebenza labo. ULukarusic uthi iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalani yesikwaya sikagroup G lomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo emibili lapho elibe nguchiki lobhanqa 0-0 lelo Bafana Bafana elaseSouth Africa kwakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-1 kanyange lase-Ethiopia. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Ghana ngomgqibelo khona le Ghana mhla ziyithoba munomunye njalo amaqembu lawa azaphindana umphehlo ngolwesibili mhla zilitshumi lambili njalo lowo mdlalo uzakuba kweleZimbabwe esigodlweni iHarare. Ngenyanga kaLwezi iqembu leZimbabwe lizavakatshela ele-South Africa kuthi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup G lizemukela ele-Ethiopia. Amaqembu amele amazwe ezwekazi lase-Afrika afakwe kuzibaya ezilitshumi njalo lawa azaqeda imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane azaxekwa ukuze kutholakale amahlanu okuyiwo aza kuyamela izwekazi elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe le-Ireland ngama-wicket amane emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngolwesibili. Iqembu lezivakatshi lweliqale ukutshaya ibhola nabutheli lamaranzi angu-253 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12 kwathi eleZimbabwe seliphendula labutheli lamaranzi angu-254 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuma-overs angu-43.5. Ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu lantathu. 103.
Winning the first game of any series would be a confidence boost.
Ukunqoba umdlalo wokuqala kuzasenza sizithembe vele njengabadlali. Noba kukhona okumele sikulungisise ekudlaleni kwethu. Kuzasenza sizithembe kodwa kumelanga kusenza sidelele ngoba kule midlalo emithathu esikhona sizayidlala okuthi ukuba sikangqondo.
Umdlalo wesibili ukhangelelwe ukuba udlalwe ngolwesine mhla ziyisikhombisa futhi owesithathu uzakuba khona ngomgqibelo mhla ziyithoba munomunye kusithi owesine njalo ngoku ina uhlelo ukuba udlalwe ngomvulo mhla zilitshumi lanye kuyona le inyanga kaMfumfu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele naku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abanye babadabuka eZimbabwe asebehlala kweLetswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa ukuba nabalegciwane le-COVID-19 nalo bahatshi uma befuna ukuchapha mngcele. Ukuxokozela usemabandleni ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Iningi labazali beZimbabwe leSouth Africa sebethule imibono etshiyeneyo inyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Siyokuba ke lapha ohlelweni lamhlanje. Olivalelisa yona Praxis Jeremiah. Isithi asibane njalo after 6 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lapho kuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.